kulamayouthi alelesitokisini izolo, abaya nalesitokisini namhla, bakhangelela ukuthi bavukela esitungu zamajustice court sasekuseni besiya-aplayela i-date. Umhlonitsho osikhala obeceliwe ngamapholisa ukuthi la abuye, kodwa kwamanje sasothibotshwa ukhona emzini wakhe. La ukhangelela ukuthi abe ngomunye amagqwetha abemela abatsha nbama-youth ababesekhodi kusasekuseni.
Singathina njengebandlali kubona njani khonokho okwenzakalayo ukuthi sokungani liyagijimiswa, sokungani vele akukhanyele ukuthi kuyani?
Lokhu kukhombisa abantu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa uphanikile kakhulu, ngoba kathesi sikhuluma nje akusavunyelwa ukuthi kube nama-public meetings, kube nama-any form of demonstration okukhona ku-constitution. So okutshengisela ukuthi sebesesaba kakhulu ukuthi isikhathi sokuthini baphume embusweni sesisondele eduze. Siyakwazi nokuthi amabutho lawo kulezi nsuku labo bafisa ukuthi bamgengele uhulumende. So yikho bese sabuthi abantu begcwale emgwaqweni, ngoba kungagcina sekunika ithuba ukuthi amabutho bamxoshe uhulumende. So thina njenge-MDC sithi sizaqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi bathengisele, ngoba umumo wesizwe ulokhu siba mubi ngamalanga nemihla yemihla, and sizaphelela emajele sonke kwenza ukuthi iZimbabwe ibe lenguquko engcono. Asijiki asiyele emuva, sithi uhulumende kamnankagwa isikhathi sakhe sesiphelile, abantu beZimbabwe sebedubeke kwaze kwanela. So sokufunakala kube le ndlela entsha yokubusa kwesizwe. Njenge-MDC sikhuthaza ukuthi kube ne-National Transitional Authority for 2-3 years kuzo kusuka ngama-elections, esikwazi ukuthini u-advocate nesentshanisa uzongqoba.